Okumqoka okunye namhlanje ikakhulu okuvele ku-Guest of Honor umama u-Deputy Prime Minister uMakhuphe ngokuthi izimbabwele ikakhulu ukusebenza kwayo okuhle singathi ngama-innovative ways of doing things. Ngasikhangela i-policy lemo sathi ungiyo umthetho isiqokela somthetho ezazala eminye imithetho ukuthi nxa sisebenza sikhangele ukuthi siphathisane sonke, kungabi lokuthi hayi lo osimba yedwa umela phana omunye umela phana, ngoba ikakhulu singasisebenza sibambile sikhangela sizaa imikhuhlane ekhona njengobucholera, isihudo, siyehlise njalo inani labantwana abafayo, omama abafayo ngemikhuhlane nangokuswela amanzi, even ngezikole lapho kanti abantwana kumele bephatheke ezintweni zamanzi. Njalo futhi lathi njengabadala sibathathise ukuthi amanzi wonke umuntu kawathole eloba ekuphi umhlubulo weZimbabwe.
Zikhona izinqumo ezithethweyo kumbe izithembiso ezenziweyo ukuthi kuyini okungenza ukutholakala kwamanzi kube ngcono elizweni?
Izinqumo ezithethweyo ngokutholakala kwamanzi kunazelele ukuthi khathesi zinwa yona yiyo ekhangele indaba yamanzi, kodwa ngamanzi angaphansi komhlabathi, ngamanzi agelezayo, ngamanzi ami emadamu, izinwa kade kukhangela khonokho. Kodwa kunazelele ukuthi khona izinwa angeke kwenelise iyo yodwa, kodwa kube abanye abantu abaphathekayo izinhlanganiso ezizimele zodwa. Ikakhulu inhlanganiso lezo zinhlanganiso futhi zabe zinemali ukuthi zenelisa ukwenza okuningi ngokutholakala kwamanzi. Yikho kuthiwe khona izinwa yona izaba yiyo ekhangelayo misithi ibe lipholisa lokukhangela ukuthi konke khonokho kwenza indlela eqondileyo. Kodwa izinwa nazinhlanganiso zonke lezi zenzo ezikufunayo ezikubonayo, ngoba amacebo maningi ayenzakalayo, but izinwa ibikuvimba konke lokhu isikhathi esiningi. Bathe sesivuleke ukuthi abantu misebenze yabo, kodwa izinwa izabe isikhangela sokuthi ukhodilas izabe isikhangela konke lokhu yabo. Kodwa abanye labo ama-inhlanganiso zezimbili seziphiwe igwaha yethu ilungelo lokuthi zenze la ezikubonayo.